Sina namasiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngodaba lwenkubalo hambe inkubalo kuyini uzehlaziye udaba lolo silomninza ngambuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu siyakwamukela kuhlelo ngwenya
ngibingelela babudube labalaleli bakho bonke nje jikelele kanye labasakazi bethu ngithi namhlanje nje ake sithathaneni ke sibuyelele endulo esibheke ezamasiko ikakhulu amasiko ayesenziwa kumbe imikhuba eyayisenziwa xa ngabe kuchoniwe lizakhumbula ukuthi kulesiko elalibizwa kuthiwa ukudliwa kwenkubalo inkubalo ngizathi mina inyama noma ngithi sidlo esasidliwa ngenyama okwakubulawa imbuzi imbuzi leyo ibisihlinzwa nje ifitshane kuphela kuthi nxa sekwenziwe njalo bese kuphekwa kuhlanganiswe nemithanyana nje ehlukahlukene eyaziwa kakhulu ngumelapho wendabuko noma inyanga nje kwakuthi nxa kade kuchoniwe ngosuku oluzalandela uzafika lo ozaba ozobadlisa inkubalo akangene ekhaya ufika nje ame ngaphandle laphana laba basekhaya sebezaphuma ke bafike laphana bahlukane ngokobulili omama babe ngapha obaba babe ngapha wayethi ke nxa esebadlisa leyo nkubalo noma ngiqale ngokuthi yayisenziwa kanjani inkubalo kwakubaswa umlilo umlilo wakhona wawungabaswa ngenkuni ezilameva njalo inkuni zakhona zazingathezwa phansi kwakumele zithezwe phezu kwesilahla njalo kwakuthi ke lowo muntu ongiyoza badlisa inkubalo abesepheka inyama leyana ehlanganise le mithi njengoba sengike ngatsho kuthi nxa sekunjalo abesepheka isitshwala esenziwe ngophoko okanye amabele okanye izimba lemve
ngozala zongwenya soke akuchasisela kancane ngakhonokho ukuthi kwakuvele kubanjwa njani
kwakuthi nxa isidliwa leyo nkubalo kuphinde futhi kubilise lo chako lubekwe laphana okanye amanzi lalo futhi luzofaka izimpanjana zemitshana ethile okuza kuthi nxa sebe sidla laphana omama bazafika laphana bame phezu kobulongo obuzabe bunjwe ngulowo melapho wendabuko labo baba bame ngale lizananzelela futhi ukuthi obaba babesidlela phambi kwesibaya leso sidlo omama besidlela ngale esiphaleni njengoba siyazi ukuthi kwakuzo kuthiwa isibuya kwakuthi ke nxa sekunjalo sebemile khona lapho uzobaqhubela ke lo isitshwala leso siyabe sibhekwe ngamabele noma ngophoko uza siluma aphinde sikhafule yabe sethatha uchago lola alumumathe aphinde alukhafule emva kwalokho ke kuzabe esethatha le nyama leyana layo futhi ayidle kodwa angayiqhoba amathambo okuzathi uma sebeqedile khona lapho ke lowo melaphi indaba kuyabe seqoqa wonke amathambo lawana kwesokusithi ke lo uyabe ngekho ngalelo langa umelaphi indabuko wayethatha isithwala esana esiseleyo ayisilengisa nxa singesabomama silengise khona ngale esiphaleni nxa singesabobaba uza silengisa eminyango wesibaya abazafika la abazafika bezinto efanayo la yayidliwa kanjalo kwinkubalo inhloso yenkubalo kwakuyikuthi kuyikususa ithunzi elimnyama lokufa lele selingene kuleli khaya kuphinde futhi unikezwe nesithunzi kulaba abasuke bekhala yiyo ke indlela inkubalo eyidliwa ngakhona abantu bananzelela ukuthi kule khubalo kuphinde kube nenkubalo kuyizinto ezimbili ezingafani lezo kodwa zonke zenziwa ngemithi
hayi ke udaba lethu luma lapha namhlanje kwisigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa ngenkubalo lo mnumzana mbuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
owawusenziwe mandla
owawusenziwe
abadala
kwathine
bayawutshela bathi salulande.